Kuhle lokho esikubona ukuthi amagoda kaNumzana Sikhala sebecela okunye okwebheli. Sesibona ukuthi sesihlale etilongweni for 6 months engelacala. Ye, into abayikhulumayo ukuthi wayejezezela iudlakela eZimbabwe. Ngithi mina they need to look it in a contextual manner. Ngoba i-constitution yeZimbabwe singayikhangela iyavumela ukuthi abantu baproteste ma i-government ingayenzi lokho okumele iyenze khona. Siyakwazi ukuthi kule mthetho ofakwayo for abantu bezanu-PF labantu bonke beZimbabwe jikelele. Siyabona ukuthi kulabantu abatshontsha izimali ze-COVID njenge-Obhedaya Moyo wakhutshwa etilongeni. Sabona i-drugs gate bakhupha abantu bona laba ejele. Sabona futhi u-Henrietta Ruswaya ethatha igolide elingavunyelwa ukuthi umuntu ahambe lalo lathathwa lahle la-confisticator lapho sefike e-South Africa sethume laye u-driver wakhe. Singakhangela amacala abantu bezanu-PF or zanu-PF linked amaningi. Sibona ukuthi hhayi umthetho abawusebenzisayo kulowe Zimbabwe i-constitution and kulowe zanu-PF ma udlelana le zanu-PF vele umthetho is not applied to you equally. Siyabona ukuthi ujudge owakhipha uSikhala last time emnika i-bail uJustice Ndewere bamkhipha bamxotshe emsebenzini ngoba wayelandela umthetho.
Lithi uSikhala uhlukuluzwa nguhulumende weZANU-PF kodwa iZANU-PF ithi ayilani lokwenza lalolu daba. Ngokunjalo ithi ludaba oluphethwe imithethwandaba njalo isebenza izimele.
I-constitution yeZimbabwe ikhuluma ngokuthi umuntu ma engakagcwetshwa for indaba yakhe, they have the right for bail and then uhlale according to the conditions. But sibona ukuthi uMnumzana Sikhala liqhawe elingayisabiyo ukukhuluma lapho okurong khona. Ngoba uMnumzana Sikhala is a lawyer owayemelela indaba kaMore Blessing Ali indaba yezelizwe leZANU-PF. Ukuqunywa okwayenzwa uMore Blessing Ali bamjikela emthonjeni. So indaba le yabathi bona basebenzisa umthetho obalandela amagqwetha eZimbabwe, hhayi mina ngithi abakhulumi iqiniso. IZimbabwe imele ibe labo Sikhala abayi-15 million, hhayi siyabe sesile nkululeko lokuyenza into esiyifunayo lathi. Kathese into abayiyenzayo yayiyenzwa ngabo Smith yona le